Indebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhla ka 31 kumbimbitho 2020 ngontungamili nkomo. Endabeni zekuseni namuhla
sibona ungathi leli nyathelo lizongukhulumela kuyinyathelo elihle elizancetha futhi ukuthi laba bantu bangene ebantwini bafundise abantu ngalowo mkhuhlane.
Uhulumende uthi uzaqhatsha izisebenzi zogatsha lwezempilakahle ezedlula inkulungwane ezine ukuze ziphathise umsebenzi wokulwisana nomkhuhlane we-coronavirus.
Amabhenki avaliwe okuphambelela lokhu uhulumende akade ukuthembisa abantu ukuthi amabhenki azabe evuliwe ukuze abantu bakwazi ukulanda amasentinyana abo abalawo khona ebhenki.
Ukuvalwa kwelizwe ngenjongo yokwenqabela i-coronavirus kuyaqhubeka, kodwa abanye bakhala ngokuvalwa kwamabhanga.
Abantu bemakhaya lomkhuhlane we-coronavirus abalalwazi olukhulu ngawo.
Iningi emaphandleni livikwa lingelalwazi olwaneleyo ngomkhuhlane we-coronavirus. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende uthi uzaqhatsha izisebenzi zogatsha lwezempilakahle ezedlula inkulungwane ezine 4200 ukuze ziphathise emizameni yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Kumbiko awethu le izolo ophathelane lemizamo kahulumende yokwehlisa umthelela walomkhuhlane kuZulu, umphathintambo obona ngezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthe njalo uhulumende sezaqalisa ukuphathisa izimuli eziyisigidi eziswelayo ngemali yokuziphilisa. Uthe uhulumende usefake imali engange $500 million kunhlelo ze-coronavirus. Uncube wengeze wathi uhulumende sesule umthelo wezinto ezifunwa izibhedlela ngesikhathi sokulwisana le-coronavirus ezifana lemitshina, amaphilisi lokunye okudingakalayo. Uveze njalo ukuthi uhulumende selaye ingatsha zakhe zonke ukuthi ziqambule imali eziphiwe kubhajethi yalonyaka ukuze ifakwe kunhlelo zokulwisana le-coronavirus, yona esibulele abantu abafika inkulungwane phose ezingamajumi amane 40,000 emhlabeni jikelele okugoqela oyedwa eZimbabwe. Uncube uthe njalo umthelo okubili ekhulwini obanjelwa abantu ngohulumende la usuzasetshenziswa kunhlelo zalumkhuhlane. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Ambrose Sibindi.
Leli nyathelo kuyinyathelo elihle lithethwe nguhulumende ngoba sinanzelela uhulumende nxa sikhangele ukwenzala kwamanye amazwe anyabo Italy, sinanzele ukwenzala kubo Spain, kuyatshengisa ukuthi lomkhuhlane nxa ungazivunyela ubani umemethe kuyingozi enganani, usuka wenze labo okuyibo abancedisayo abasebenza kwezempilakahle phose baphelelwe ngamandla okubana bancedise labo abadinga uncedo. Ngokunjalo sibona ungathi leli nyathelo elihle nguhulumende kuyinyathelo elihle elizancetha futhi ukuthi laba bantu bangene ebantwini bafundise abantu ngalowo mkhuhlane. Leli nyathelo elihle sikhangele ukuthi liza kusebenza, sikhangele njalo ukuthi labo abazacelwa ukubana bangene kulowo msebenzi labo basebenze ngokuzimisela. Kodwa sikukhangeleyo njalo ukuthi uhulumende senzenjalo sesikukhangele ukuthi engxenye laba bantu uhulumende engabaqhathi kuphela kodwa abadinge le mpahla lezo zokusebenza lezo zokuzivikela, ngoba kwesinye isikhathi siyananzela ukuthi bangaba khona omongikazi, bangaba khona amadokotela, kodwa nxa benganikwanga impahla zokusebenzisa ama-tools le mitshina le esithi ngama-testers ezokuthi umuntu ahlola abonakale, kungagcina kungasebenzelanga kakhulu. Kodwa-ke kulinyathelo elihle lelo esithemba ukuthi uhulumeni uzakunanzela lokho.
imali le ebikwa izaphiwa imuli ezifika isigidi ungathi linyathelo elanelayo yini leli nxa sikhangela ukuba na banengi abantu abampofu abadinga uncedo eZimbabwe
esikunanzela sibona ungathi iphosele imali ngokubona kwethu njengezakhamizi iyimali ephansi ebesifisa ngawo uhulumende uyingezele abaningi ngoba sinanzela ukuthi abantu abaningi kakhulu bayalidinga lolu ncedo. Kuzagcina sokusenza ukuthi njengoba ingathi imali le ikhaya ungathi ayisoziyenela abantu bonke kuzenze ingxenye kube lo bugwelegwele esingathi i-corruption ukuthi laba abayinikayo abayiziphatha amandla zikahulumende sebengaqalisa ukwenzo zokuganga ukuthi banike ingxenye abangayo bawumba abanye abaziyo ngoba benanzeli ukuthi abantu abaningi bayayidinga kodwa benele. Yiyo ingozi esiyibona kodwa sicela futhi kakhulu ukuthi le imali nxa inikwa sidinga ukuthi inikwe kusegcekeni lo esithi i-transparency ngoba sesibalo hlupho olukhulu eZimbabwe lapho imali ziyaphuma kodwa lawo sofanele banike izimali bangasaphumela egcekeni ukuthi imali ezo bazinika njani kuqiniswa kulokutyontshwa okuthile besifisa sibili kufaka ama-control and checks ukuthi le imali kubonakale ukuthi ngeqiniso ihambile kulezo zinto ezidingakalayo njalo futhi besifisa ukuthi nxa asithi bebuye bazonika abantu balapha kobulawayo banika abantu begweri banika abantu beharare bonabo bantu bazi ukuthi bangobani iphablik ibe bazi ngobani kokungancedisa ukuthi sibone ukuthi for sure le imali ayitshontshwanga lokuthi bangaboni bahlala ngapho kwenzeka ukuthi ofisa ukuba nalandele laye akwanisa ukulandela abone ukuthi for sure le imali ayitshontshwanga isetshenziswe abantu abadingekayo ngoba kwesikhathi ingacininiwe labanye abantu abangadizeviwe.
Uhlelo lokuhlala ezindlini balulandelile yini abantu khona ngapho kobulawayo izolo?
Lukhanya lusebenzile. Abalutshana bona kade bona behamba iningi labo bekuyilabo abantu akade kufanele bahambe emsebenzini nalekhethekileyo okuthiwa ngama-essential services. Kodwa-ke sinazela ukuthi ihlupho lube khona ebantwini akade beloku bebonakala besendwendweni zempuphu. Yikho kuphela esingathi sibona ungathi kuyahlukuluza nje abantu ukuthi bonabo bantu bagcina indlela kade bengathi beminyene. Sokungenza futhi ukuthi engqengase kodwa ngobuningi babantu sibili kuyathabisa njalo kuyabongeka ukuthi abantu kade behlezi ezindlini. Sesixwayisa-ke laba abantu ukuthi lanxa besendwendweni zempuphu cela ukuthi abantu labo bazivikele sikwazi impilo le ngeyethu. Umkhuhlane ungahlasela impilo yami iyaphela abantu bami basale bedubeka. So abantu ekumeni kwabo laphana soku sibaxwayisa sibancenga sibacela ukuthi abantshengise ukuthi ekumeni kwabo imitha leyana evunyelweyo ibe njana bangaminyani kuzasincedisa ukuthi lo mkhuhlane siwenqabele ukuba nosabalale.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngumqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Ukuvalwa kwelizwe ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus okuqale izolo kuyaqhubeka kodwa uZulu uthi ukuvalwa kwamabhanga kumthiye ephakathi kodubo. Amabhanga avaliwe lanxa uhulumende ubethe azabe evuliwe kanye lamabhizimusi apha uZulu inhlelo zempilo ezibalulekileyo. Indleko eziphuthumayo ezidinga ukuhlawulelwa kathesi zigoqela emihloliso yezinga le-O-Level. Kutsho isikhulumeli senhlanganiso yabathengi i-National Consumer Rights Association umnumzana Efihlela Ncube.
Amabhenki avaliwe okuphambelela lokhu uhulumende akade kuthembisa abantu ukuthi amabhenki azabe evuliwe ukuze abantu bakwazi ukulanda amasentinyana abo abalawo khona ebhenki ibabhadale i-exam fee ye-O-Level e-A-Level edingakala nje njengoba inyanga iphelile kunje bakwazi ukuthenga isinkwa bakwazi impuphu bakwazi ukondla abantwana bathenga imithi lamaphilisi bakwazi ukuphila. Akukho khona lokho nxa ngabe ibhenki livaliwe. Nxa kuvalwa ibhenki kusho lokudla kakukho endlini ngokuba balutshwana abantu abale mali esingathi thina ngesikhiwa abaku-mobile banking. Abantu abaningi bayangena emabhenki amapentsheni alandwe emabhenki yonke into ilandwe ebhenki. Ngakho-ke nxa kuvaliwe emabhenki kusho ukuthi kuvaliwe yonke into. Yingakho nje lama supermarket ubuthi nxa ungena kiwabone empty kungelamuntu ngoba phela abantu abalamali usizi luza kwandeke lusiya phambili.
Manje ubona kuzaphile kanjani amalanga angu-21 wona amabhanga evaliwe?
Ngama bhenki engasavulwa ngakusasa lokho okusayo. Kutsho khona ukuthi impilo iza kuma ebantwini. Ngci akula lutho luzahamba bazabula indlala abantu ngoba phela njoba senke ngasho ukuthi amasentinyana abantu laba bangathi bakuzuzile lokhu lalokhyana kuhlale ebhenki. Nxa kungasatholakali kutsho khona ukuthi kakusoze ukuba le mpupha, kusoze ukuba lesinkwa, kulandlela ozakondla ngayo abantwana nxa ibhenki ngekho. Akulandlela yokuthi kubhadalwe i-O level, A level, i-exam fee, kutsho khona ukuthi yonke impilo iza kuma elizweni, usizi luzaba lukhulu. Angikwazi ukuthi nguhulumende onjani owehlulwa ngamabhenki nje. Kuyabonakala ukuthi ngumhlambi kazelusile umuntu uyazenzela kuthandayo bayakwazi ukuthi kakula hulumende akula muntu okhona ukhangela nje uminister we-education kuyahamba kuze kufike namhlanje ekwazi ukuthi amatitshala akula transport yokuhamba ama-head kakula transport yokuhamba angahambisa laba ababerejistile ukuthi bazabhala i-O level le-A level ngoJuni langoNovemba ngokuba akakula transport basuka njani ezigabeni lezi abakizo behambisa lawo magama kuma-district offices. Into edingakalayo ukuthi uhulumende abone ukuthi amabhenki avulwa kube khona zonke izinto ezidingakala ukuthi abantu baphile ngalesi sikhathi kulushwa nale gciwane le-coronavirus. Nxa kungasenziwanga lezo zinto akulanto ezahamba elizweni. Okwesibili, kumele uhulumende adlulisele phambili usuku lokuvalwa kokubhadalwa kwe-exam fee ye-ole A-level lakho kokunye okungabe kubhalwa, kungabe ngu-grade 7, kungabe ngokwe-university noma yini. Konke kumele kudluliselwe phambili.
Umnumzana Efidlela Ncube isikhulumeli senhlanganiso ye-National Consumer Rights Association. Ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 ewobulawayo.
Yebo, 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 mthakazo omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe 3 Connection esilethulela lona ngolwesibili maviki wonke ngo-8 p.m. kusiya ku-9 p.m. Namhla sixoxa ngomkhuhlane we-coronavirus osubulele inkulungwane zabantu emhlabeni jikelele ukugoqela eZimbabwe. Kodwa ngenxa yalo mkhuhlane ngalisoze lenelise ukusitshayela incingo ngoba sisebenza sisendlini. Lanxa kunjalo asihlanganeni kuhlelo The Connection namhla ngo-8 ntambama.
Iningi emaphandleni libikwa lingelalwazi olwaneleyo ngombhuqazwe we-coronavirus, njalo umumo welizwe wenza kube nzima kakhulu ukuthi abantu bazivikele. Isiphathamandla senhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust umnumzana Vumani Ndlovu uthi uhulumende kumele aqhube umkhankaso obanzi alimukise uzulu.
Abantu bemakhaya lumkhuhlane we-coronavirus abalalwazi olukhulu ngawo ngendaba zokuthi akubanga lembiko ehambileyo kabanzi. Abantu bebedependa kakhulu kuma-radio lama-newspaper, kodwa nxa usiya emakhaya kanye uyafumana ukuthi leyo mbiko kumbe indlela zokukhankasa kazikho emakhaya. Abala access lama-newspaper kunye lama-radio. Kungakho-ke ulwazi lufiphele ebantwini bemakhaya kabazi kakhulu. Yikho nxa sibhotabhota besifumana ukuthi abantu bebafica bebuthene bengagqize qhakala. Kodwa imizamo iyazanywa ukuthi yenziwe ukuze lolo lwazi lufinyelele through ama structures akhona emakhaya anjengabo councilor labo sobhuku.
Elikhuluma labo bathi bayazilandela yini zonke izixwayiso zokuzivikela.
Sinanzelela ukuthi kuba nzima ukuthi abantu balandele lezo zixwayiso zokuthi bangazivikela njani ngendaba zenhlupho eziningi ababhekane lazo. Zafumana ukuthi indaba zamanzi ziyahlupha emakhaya, abantu bathona begcwele bebuthene ezibholaneni kunzima basebenza ndawonye babesebenza mhlawumbe emgwaqweni bezama ukuthi belungise indawo zabo babesebenza ndawonye khonapha beminyene so kunzima ukuthi mpelampela bazivikele lanxa betshelwa ukuthi baqakise kakhulu izinto ezinjengabo-social distancing kuba nzima ungafika eziboraneni lapho abantu baminyene akula ngendlela abangabalekela ngakho lokho uthi uyakhangela le mabhasini kuyabe kule bhasi eyodwa mhlawumbe ehamba kuleyo ndawo abantu bayaminyana nxa besiya mhlawumbe ezibhedlela kumbe besiya kudinga ukudla balakudla abantu kungakho-ke bayabe kudinga ukuthi begade amabhasi begade izinqola besiya mhlawumbe kuma-growth point kumbe besenta lapho mhlawumbe abangathola khona ukudla kuthi lanxa befika khonapho uyafica ukuthi bakulesi minye eminye bezama ukuthi bedinga indlela zokuthola impuphu nxa kuthiwa impuphu ifikile amalayini angikhona besesabeka so ngaze bebekwazi kwesinye isikhathi banqatshelwa zinswelo abahlangana lazo izinswelo ezinjengokuswelakala kokudla ukuswelakala kwamanzi
Umnumzana Vumani Ndlovu ngumkhokheli wenhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eselupane. Zeli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leHerald libika ukuba uMongameli Emmerson Mnangagwa uthi ukuvalwa kwelizwe okwamaviki amathathu kayisiyo ndlela yokujezisa uZulu kodwa yikumvikela kusifo se-coronavirus. Iphephandaba leChronicle lona lithi intatheliza indaba yalo ebisebenzela emashwingo umnumzana Walter Mashwazi Gaseko. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokujoyiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Angibingelele msakazi lomuhle, angibingelele abalaleli bakho ngendawo ngendawo emagumini wonke omhlaba. Silibalaleli elimnyama esivela khona eZimbabwe la sizalwa khona. Angeke ngisho nje sithi singasikhohlisi bantu bakethu. Umuntu lapha khona la ahlala khona kahlale khona ngoba nasibona lesifo sibhebhetheka ngendlela esivivile emangalisayo kakhulu. Kuyisifo esingathatha nje wonke umuntu. Asinabala sikhetha, asinakuthi ucebile umpofu, siyathatha asidlali. Kungathi mhlawumbe wena kuyashiywa sikhohlisa ukuthi mina ngumuntu omnyama ngoba sokukhona okusekulethayo vele ukuthi abantu abamnyama hhayi asibathathi. Angikutshele ke ngikuxwayise futhi kulapho ukuthi nanzelelani lapho elihamba khona. Inanzelele kakhulu iyiphathe kahle, sisaludinga singabantu basekhaya. Ngizinakekele bantu bakithi, asibongi kulapho. Amen.
Siyalibingelela bantu be-Studio 7. Ibizo uLindiwe Moyo. Ngihlala e-Rustenburg e-Northwest. Ngapha i-lockdown yethu sihleli ezindlini, akuphithizeli akunyakazeli, kuthuli nje kuthe zwi, asiboni lutho.
Amatita ngisezimu egogwe elitotshani. Nantu-ke udaba lwami engikhala ngami siseguswini bantu benkosi, eguswini esigangeni asina izibhedlela manje zivaliwe. So ngomkhuhlane lo bantu sisevaliwe ukuthi sizayenza kanjani? Siyakhala bantu, siyakhala, asina into esingayenza. Inethiwekhi la ithi ayikho, kuyenza ukuhambela ngaphansi kwezihlahla. So uma umuntu engabanjwa ngomkhuhlane uzoyenza kanjani? Ngapha siyakhala sisevalweni, sicela ukuthi ngabe singaba kunabantu abangabalwesizwe ukuthi labo besisize nathi, ngoba lapho esihleli khona umkhuhlane lo ungaqamuka nje kuthi kuphela kwesizwe zenkosi.
Salubonani, salubonani Studio 7 igama uSmayedo. Hayi, ngiyabonga abadala ngokuzwa lokho elikukhulumayo. Kubuhlungu indaba yasekhaya. Nxa sisizwa kukhulunywa ukuthi kune-shutdown ekhaya, indlala ivele ihlasele kangako. So sizophila ngani? Abantu bayophila ngani ekhaya? Kuvele kulanjwa kungela shutdown. Kho mase kule shutdown kuyofikwathi. Lolu lusizi lolu ngani kuyangenela abanye abakhonayo ukusiza basiza abantu abanika ukudla ngoba abangalimanga yinkinga abadala abalakudla abazokuthola lapha indlala yodwa kuzobaba laba abangconywana nxa ukuthi batholile abakutholayo ukudla and then nxa bangathola batholile kodwa nxa bangazange batholi abadala bami indlala yodwa ke yabonga abadala qhubekele phambili ngomsebenzi wenu.
Ngikhuthaza abantu ukuthi abahlale ezindlini njengokutsho kahulumende. Mhlawumbe singaphepha kulo mkhuhlane ngomangene enyama yendlovu.
Njani emsakazweni Studio 7. Yes, esiphakathi kwayo i-lockdown. Mina ngizobuhlungu kakhulu ukuthi siphakathi kwayo kunjena asilalutho. Elungasiphusha ukuthi hayi 21 days lezikwane okusho ukuthi indlala izabe isiqhunsa ukuzwayo angazi ukuthi uhulumende usuke wasilahla kanjani kwezinye indawo kwamanye amazwe kwande ukuthi ma kwenzakale into enje abe nguye uhulumende oselekelelayo asiphe ukudla sincedise konke kodwa sibone sekela abantu bekhweza abamabhizimusi bekhweza izinto zabo wo-flea market bokungathengeki ukhweza yonke into abe sekhuluma athi yena uzabajezisa kodwa sesikwazi lokhu nje sesikuqhelile ukuthi uhlale khuluma ukuthi uzabajezisa kodwa ngabajezisa asazi ukuthi uzabajezise nini into esizwisa ubuhlungu kule lockdown otherwise hayi umkhuhlane sibili usukhona kwelakithi njalo kuyasethusa kakhulu lokho sengathi uNkulunkulu angangenela asiphephise kulolu bhubhane.
Bantu beStudio 7 ngifake i-audio yami lami alingiphendulanga iphenda ngokubhala kodwa ngithe khona mina right thina esemasimini ke sibheka luphi uhlangothi singaye emasimini yini ngoba emasimini kuloku kuyokuncane kulisa emasimini singakwide siluke kudlweza inkomo yini thina sihlale emakhaya siyenze njani.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Ukumemetheka kwamkhuhlane we-coronavirus kwele-Spain kukhanya sokuteta. Lo mkhuhlane usubulale abantu abedlula inkulungwane eziyisikhombisa 7,800 kulelo lizwe. Inani lasebebulewe yilumbhuqazwe kwele South Africa selifike kwabathathu kanti njalo inani linye selibanjwe yilumkhuhlane kwele Botswana. Sizigqibeke ezekuseni ngokukhangela udaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Inani labantu asebebulewe isifo se-coronavirus eMelika selikhwele lafika kunkulungwane ezintathu 3,000. Abahlaselwe ilumkhuhlane bangu 161,000. IMelika yiyo ekhokhelayo ngenani lasebebanjwe lumkhuhlane okuyinto ethusa abanengi. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eCalifornia khonapha eMelika lapho iCorona ehlasele khona kakhulu umnumzana Divine Dube.
Thina lapho esikhona sesile nyanga egcweleyo sihleze ezindlini sisebenzela khona ngenxa yona lo mkhuhlane i-corona virus. I-university lapha engkhona i-Stanford ivale kumaviki amathathu adluleyo, okuthi ukuthi kuso sonke sanalesi sikhathi besivele sisebenzela nje endlini. Okuhle nje ukuthi khona ngapha kulula kakhulu ukuthi abantu basebenzele ezindlini kungadingakathi bahlangane mathupha. Kodwa kubuhlungu nje ukuthi ngenxa ukuthi indawo eziningi sezivalile kunzima ukuthi nxa kukhona mhlawumbe umuntu akudingayo angasoka ukuthola mhlawumbe ngokukhuluma nomuntu kumakhale ekhukhwini kumbe ngokukhuluma laye kusetshenziswa indledlana lezi ezifana labo Zoom kunzima ukuthi umuntu asebenze. Kodwa sesiqalile ukujayela ukusebenza lezindlini sokukhanya nje kuyinto yemihla ngemihla.
Uzwa njani nxa uvuka nsuku zonke ukhangela izindaba ubona inani labantu abafayo khonapha eMelika kanye lababanjwe yilo mkhuhlane?
Mina ukungqinisa kakhulu ukuthi njengomuntu ongasizo sizalwane se-America kuyangisabisa njalo kuyangqinekisa ukuthi ngibone abantu abaningi besifa umhlaba wonke jikelele ikakhulu nxa sikhayela lapho engikhona mina eCalifornia. iCalifornia ngenye yezindawo lo mkhuhlane osubhahe khona kakhulu. Kwesabisa yebo, kodwa okuhle ukuthi kuyakhanya ukuthi khona abantu balapha bazama ngazo zonke indlela ukuthi bancedise abantu ukuthi bayenqabele lo mkhuhlane. Kodwa ke nxa ngikhanyele kwelakithi ikakhulu eZimbabwe kuzisa ubuhlungu ukuthi lanxa nje umkhuhlane lo khanya ngathi awukangeni kakhulu kubikwa ukuthi abantu abafumanwe belawo bayisikhombisa kuphela. Inhlelo zempila kahle kwelakithi zibhidlika kakhulu ukuthi nxa kungenzeka ukuthi ungene abantu abaningi bangathabalala. Siyafisa nje ukuthi kusenzakala konke lokhu mhlawumbe kube kusenzakala seZimbabwe kwelakithi lapho esiyabe sihleli khona lezimuli zethu. Kodwa kuyesabisa ukuthi mhlawumbe nxa singabaleka lapha kwe-America siyengale sithole umkhuhlane sigcwele yonke indawo kungaba nzima kakhulu. Asazi ukuthi kungenziwani, kodwa nilethemba lokuthi mhlawumbe zenezindlela ezenziwayo ezijeneyo amazwe kwaqala iAmerica la mazwe akithi Africa akwenzayo ukuthi azame ukuthi ayenqabele umkhuhlane mhlawumbe kungancedisa ngendlela ezijeneyo.
Omnumzana Divine Dube isizalwane seZimbabwe esihlala khona pha eMelika. Amadodana asewisile ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Uhulumende uthi uzaqhatsha izisebenzi zogatsha lwezempilakahle ezedlula inkulungwane ezine ukuze ziphathise kumsebenzi wokulwisana le-coronavirus. Ukuvalwa kwelizwe ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus kuyaqhubeka, kodwa abanye bakhala ngokuvalwa kwamabhanga. Iningi emaphandleni libikwa lingelalwazi olwaneleyo ngomkhuhlane we-coronavirus. kwanele mthwakazi kodwa likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-7:30 na asibe ni sonke kusasa njalo kweze kuseni ngo-6:30 olivalelisayo nguntungamili Nkomo.